Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lipuka njani zilukandaba ulamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 21 Mabasa 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ipolisa leMelika u Derek Chauvin owabulala umsundu u George Floyd uselindele ukugwetshwa ngoba etholakale elamacala amathathu ekubulaweni kuka George Floyd.
Abantu abaningi uZulu jikelele kwelizwe America into eyenziwa nguChauvin ngendlela abulala ngayo uGeorge Floyd yayimbi kakhulu, itshengisa inzondo ayelayo ngaphakathi.
Sokuqhamuke ingxabano kubandla le-MDCT kulandela ukungavoteli ukuguqulwa kwesiqa sesisekelo sombuso welizwe esizapha umnangagwa amandla okukhetha abehluli abafunayo.
Isizathu esibangele lokho ukuthi uzokhumbula ukuthi i-constitution le iyenzwe ngo-2013 kusetshenzwe kanzima.
Inhlanganiso ebona ngokuhamba kwabantu besiyahlala kwamanye amazwe ithi kulezizalwane zeZimbabwe ezedlula inkulungwane ezingamakhulu amabili 200,000 eseziphendukile elizweni ngemva kokulahlekelwa imisebenzi ngenxa yegciwane le-coronavirus.
Okunye sizakubona kusenzakala kakhulu lokuzaqansa ubusela izigebenga zizanda.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ipolisa leMelika uDerek Chauvin wabulala onsundu uGeorge Floyd uselinde ukugwetshwa ngoba etholakale elamacala amathathu. Le impumela yedale lejuri elabantu abalichumi lambili bonke abavumelene lesi sigwebo. Isigwebo lesi sethulwe izolo sitshengisa ukuba uChauvin engagwetshwa okweminyaka edlula amachumi amahlanu. UChauvin wetheswa icala lokuklinya uFloyd ngedolo waze wafa. Kodwa uChauvin wala elokhu embandezele ngedolo entanyeni ngesikhathi yena sebhubhile. Umongameli Joe Biden uthe yena lomsekeli wakhe unkosikazi Kamala Harris bayemukela impumela yomthethwandaba. Ngesizwe amazwi kaBiden.
No one should be above the law. And today's verdict sends that message. But it's not enough. We can't stop here.
Akula ophezulu komthetho. Isinqumo salamhlanje sikufake sobala khona lokho ukuthi akumelanga umuntu ethi uya esitolo ukuyathenga ukuthi aziphilise azithole impilo yakhe sokuyiyo engasekhoyo yoneyo afuna ukuthi aziphilise.
Will come home after a grocery store run, or just walking down the street, or driving their car, or playing in the park, or just sleeping at home.
Lawo ngamazwi kaMongameli Joe Biden. Imuli yakwa George Floyd layo ithe yemukela ngenjabulo isigwebo esethulwe kudaba lokubulawa komunye wabo. Kesizwe amazwi esikhulumeli semuli yabo.
Ake ngithola imlayezo evela kundawo zomhlaba ezitshiyeneyo. Bonke bakhuluma okufanayo bathi nxa singakhululekanga thina abensundu asisoze senelise ukuphefumula.
We are able to breathe again.
Lawo ngamazwi esikhulumeli semuli yako George Floyd owabulawa lipolisa nyakenye kweleMelika. Bekugcwele inkulungwane zabantu ezidaladeni zilinde ukutshengisela nxa uChauvin engatholakalanga elecala. Umongameli Joe Biden nomsekeli wakhe unkosikazi Kamala Harris bathe bayemukela isinqumo esithethweyo. Kuthe kusethulwa impumela yomthethwandaba abantu kade sebe ezigcwele ezitaladeni bajabula sixoxele isivalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika umnumzana Dan Moyo obelandela leli cala emthethwandaba
ngoba lokhu kuyakhombisa ukuthi abantu abaningi uZulu jikelele welizwe leAmerica into eyenziwa nguChauvin ngendlela abulala ngayo uGeorge Floyd iyayimbi kakhulu itshengisa inzondo ayelayo ngaphakathi and uzwile uprosecutor kuma closing arguments akhe izolo esithi sizwile kuthiwa uGeorge Floyd inhliziyo yakhe ibinkulu okuyikho ngabe mhlawumbe kwa contributor ekufeni kwakhe uthe yena uprosecutor inhliziyo kaShovini esesikubonile ukuthi inhliziyo kaShovini ibincane kakhulu enema uhlazulula ukukhangelisisa kahle lokho into ayishileyo lo into ebalulekile kakhulu ngoba ngempela uShovini indlela abulala ngayo uGeorge Floyd kazange atshengise ukuthi ngumuntu olenhliziyo so kusho ukuthi abantu abaningi bayajabula umhlaba wonke jikelele abantu abamnyama sebelethemba ukuthi mhlawumbe sesizobona umtshintsho lwamampela and sesizo-encourage abantu futhi njalo ukuthi bangarelaxi bakwazi ukuthi ukhetho luyabuya futhi and ukhetho uma lubuya kumele bavote kahle ngoba indlela esivota ngayo esikhetha ngayo ama-leaders yiyo indlela edetermine ukuthi sizobuswa kanjani njalo futhi lo mthetho uzobanjwa ngendlela eyiyona na
yona indlela esetshenzisiweyo ukuthi kuze kuphume lesinqumo sonesi esabantu labo abalithumi lambile okuthiwa yijuri ubona kuyindlela eqotho na ukuthetha amacala
indlela esetshenziswa iAmerica ukuthonisa amacala yokusebenzisa ijury I think indlela efe kakhulu ngoba inikeza abanye abantu ayinikezi ujudge ipower eyi-one ukuthi ayenze i-decision i-decision inikezwa abantu ordinary people nje abantu that's why ubona i-constitution ye-America iqinile ngoba i-constitution ye-America ithi we the people so abantu yibo abadecidayo akudecide ujudge noma u-prosecutor kudecida abantu ukuthi umuntu lo uwenze icala and icala lakhona lifuna sigwebo bani so laba abantu abayi-12 bahlale lapha badeliberator after sebezwe i-evidence yonke ebuya from both sides ku-defense laku-prosecution caza bayikhangelisisa bavumelana ukuthi hhayi ngempela i-prosecution indaba yayo ibekile kahle yasitshengisa lo bufakazi bokuthi umuntu lo le nto wayenza ngempela umuntu lo wambulala lo muntu njalo kumele agwetshwe sibonile wonke ama-charges ade bewafakile amathathu wonke bamthole e-guilty uShovini e-Africa angazi mfowethu kusazothatha isikhathi ukuthi abantu ba-accepte ukuthi umbuso ngumbuso ngabantu akuso umbuso ngokuthi wena abantu mabe sebekuvotele waba yinkokheli and then wena ususenza ama-decision wedwa and isikhathini esiningi ama-decision akhona ahambi kahle empilweni zabantu njengalokhu esikubona eZimbabwe i-judiciary sibonile khona manje not recent kuvotwa lapho e-parliament ukuthi sokuthiwa upresident uMnangagwa sekumele abe lamandla angaphikiswayo okukhetha amajaji konke lokhu yizinto ezibulala i-democracy and yizinto ezibisela amazwe e-Africa especially lakithi eZimbabwe emuva
umnumzana Dan Moyo isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubekhuluma le Studio 7 ecingweni esedolobheni leVirginia. Sokuqhamuka ingxabano kubandla le-MDCT kulandela ukungavoteli ukuguqulwa kwesisekelo sombuso welizwe kusiqa esizapha umongameli Mnangagwa amandla okukhetha abehluli abafunayo. Amalunga ebandla le-MDCT phose wonke axhase ele-ZANU-PF kwaba lamalunga alikhulu lamachumi ayithoba munwe munye 190 abavote ukuthi isisekelo sombuso welizwe siguqulwe. Kodwa umsekeli kamongameli webandla le MTCT unkosazana Thokozani Khuphe kunye labebandla le MDC Alliance babengamachumi amabili lambili kuphela 22. Okutsho ukuthi amalunga ebandla le MDC Alliance angavotanga ayedlula amachumi amahlanu 50. Omunye ovote lo Makhuphe engwe MDCT unkosazana Nomvula Mguni. Sixoxe lesikhulumeli sikankosazana Thokozani Khuphe umnumzana Khaliphani Phugeni.
Ngiyabonga msakazi ithuba ngibingelele labalaleli emakhaya. Kuliqiniso ngempela ukuthi ugqirha umama uKhuphe uvote no. Isizathu esibangele lokho ukuthi uzokhumbula ukuthi iconstitution le iyenzwe ngo-2013 kusetshenzwe kanzima ukuthi size sifike lapho esikhona. Abantu beZimbabwe ngobuningi babo bavota bethi le constitution bayayivuma. Manje asikwazi ke ukuthi le minyaka eyi-10 ingakagcwali nje. Nanku sesisithi ayitshintshwe, itshintshwa ngendlela etshintshwa ngakhona. Kube sikhuluma kanje sithi iyatshintshwa manje sesifuna ukuthi kube le 50% yabomama eParliament ngabe siyezwa. Hayi lokho esikubiza ngesilungu sithi piecemeal ukuthi bayaextenda i-women's quota in parliament. Kodwa okuningi njaba kwenzayo ku-wrong. So hayi umama uKhuphe wasethi hayi akakwazi ke ukuvota athi yena kulungile lokho abantu beZimbabwe bangambona kanjani. Usakulwisa namandla asokaqali kayiso position entsha le. Position endala leyo ngalandela kahle kuPoland. Sasiyilwisa lento labo baba uProfessor Maduku. Sizithi hayi ayisonto esijahileyo, ayisonto ehamba phambili le. Into dingekayo ngabe sikhuluma ukuze sifaka 50% bomama ngabe kuyazwakala. Ngabe sithi sesifaka umthetho ngempela oyenza i-devolution ebonakalayo ukuthi devolution yangempela ngabe siyavuma. But besingajahanga into leyo kuthiwa sokudrotshwa u-running mate. Ngoba sibona ukuthi into eyiyo abazama ukuthi bathi bayinyange ngokukhupha u-running mate yini. Ayikho nje into ze-internal politics zezano okungamelanga ukuthi ilizwe lingeniswe kuzo.
Manje ukuvota abanye bevota uno abanye bevota uyes akutshengisi na ukuthi akula kubambana ebandleni?
Hayi angazi msakazi, njalo angizimiselanga ukuthi ngikhulume ngakho lokho. Mina umuntu engingaye la ngudokotela uKhuphe. Ngangibuza ngodokotela uKhuphe ngizokuphendula yonke imibuzo. Okokuthi abanye bathini kwathini hayi ungixolele okwamanje msakazi, ngizoma kudokotela uKhuphe nje kuphela.
Lo ke ngumnumzana Khaliphani Phugeni, isikhulumeli sikankosazana Thokozani Khuphe. Ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Kunjalo nje, ngemva kokuvota edalele ePhalamende kuphume imbiko kumaphephandaba lenkundleni zebulenjini, iningi lisola ibandla le-MDCT ngokuthi amalunga alo yiwo axhase awezanu PF okuyiwo amaningi kuleli dale ukuthi umthetho lo uphumelele. Abebandla le-MDC Alliance bathi ezinye zezizathu ezibangele ukuthi besolele umthetho ukuthi umongameli usengazikhethela abehluli bemthethwandaba abangezelele ukuthi bangasebenza okweminyaka emingaki, kanye lafuna ukuthi ancintiselayo kukhetho abathi ikwephula intando kaZulu. Kodwa ilunga le-MDCT edalele ePhalamende unkosazana Lindiwe Maphosa, yena uvote lamalunga ezanu PF, utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi uvotelele umthetho ngemva kokuwuhluza lokunanzelela ukuthi uthuthukisa abesifazane lamantombazana asakhulayo okuyikho akubona kuqakathekile, kukanti okusolwa ngabanye akumqoka kangako ebantwini abaningi.
Mina ngifuna ukuphuma mgceke kungawufihli ukuthi mina ngivote ngivumelana le constitution amendment number 2. Ukuvota kwami bekungelani lebandla lami le-MDCT, ngoba ungathanda ukwazi ukuthi akula caucus kumbi umhlangano esiwuhlalileyo njengenhlanganiso ukuthi lapho besitshile ukuthi khona siyevota njani. So omunye nomunye uvote ngenhliziyo yakhe. So mina isizathu sami okungenze ngavumelana le constitutional amendment, okwakuqala indaba ye-youth quota. I-youth quota ibilokhu engaphumi ibe mgceke even emaphathini emabandleni ukuthi izabanjwa njani, but ku-constitutional amendment leyo kwaba mgceke ukuthi uma provinces wonke kuzaba nabantu abasha abangu 10 abazabuya eParliament. So thina ku committee stage sasese uku discuss ukuthi thina ku 10 yena leyo ebuya ingabantu abasha. Sifuna abahlanu babe ngabangamantombazana, abahlanu babe ngabafana. So into ebasileyo and yimi ze an achievement njengomuntu osuka ku youth ukuthi ngiyakwazi ukunzima njani ukuthi abantu abasha bengene ku politics. Into engenze ngavota indaba ye women quota extension ye proportional representation. Angiyeke ngithi thandekile mina ngangena nge proportional representation bese ngiyakuma ngisithi kayivalwe ukwenza ukuthi ngivalele amathuba abanye abazabuye. Engiyivoteleyo futhi okwenze ngayivotela indaba yama provincial councils ayiwo ayenza ukuthi lo devolution ibuye ibambike njengalokhu silokhu siyikhalela. Yebo ayibuyi igcwele njengalokhu kade sikufisa. Mina thandekile ngomunye owakhethwayo ngo-2013 under i-provincial council and angizange ngikwanise ukuhlala, angizange ngikwanise ukwenza enye into. So ngase uphiwe ithuba lokuthi siyihlalele phansi sithi kayiqalise ukusebenza injalo ile zinto eziningi esafuna ukulungiswa but ibe khona. Mina ngibona ngani uyangithabisa.
Abanye njalo bathi abangakuthandi ngomthetho lowo ludaba lomsekeli kamongameli lolwabahluli lona ubone luluncane yini luqathaniswa lala amanye sowaqambile.
Indaba yabalandeli bakapresident lesithi ngama-running mates ingeke isolwe kithi namuhla thandekile. Okwayenza imiso ibe ku-hold kuparlament ingangeni njengezinye izinto ku-constitution kungenxa yokuthi labo ababekhulumela linto kumbe labo ababexoxisana ngayo kabazange bevumelane. Indaba ye-succession athandekile asifuna ukuqambelana amanga yinto ehluphayo emapatini wonke and okwayenza abantu bengavumelani ngesikhathi leso yikuthi abanye labanye babele-interest yabo ababengafuni iphumelele njengalokho esakubonayo kumama umakhulu. Hayi-ke judges mina ngokwami angizange ngiyikhayele ngoba omunye lomunye ule field yakhe ethandekile. Mina njengomuntu i-field yami advocacy and ngiyokubona ukuthi abantu embamelayo engithi kababuye bazongena bayangena yini. Lokho okunye ungaze kubuye kuthini hayi sokungokwabanye kungokwabalawyers abakwaziyo ukuthi kuncindezela njani kuma-judges nxa etheni lani lani. Mina engikukhangele yilokhu okuhlupha abantu egcekeni engiyabe ngikukhangele njalo lokho engavele ngasho ngazifaka kikho ukuthi ngizakumila ende ngifuna ukuthi kuphumelele.
Uthini ngalokhu esesikubona abantu besithi MDCT isisebenza lebandla lezanu PF nanko phela isivume umthetholo. Ungathini kwabatsho njalo?
Lokho yiyo sithi propaganda. Nxa kusenzakala ama-process la athandekile kunengi okwenzakalayo. Bonaba bathi bona bavote bengale nxa ihansi adingaphumi iphume lamabizo nje kade sivota phambi kwamabizo kungamangaliza. Ihalf yabantu ama-members of parliament e-MDCT awavotanga u-yes bavote u-no ngoba labo ngendlela yabo kulolokhu kade bekukhulumile. Njalo ngiyabazi abasuka kwelinye ibandla lelo eseliba ngumsindo abangafuka futhi labo ishumi abavote u-yes ngingazi kuba ebandleni elibusayo kodwa thina ngapha hayi.
Lo-ke ngunkosazana Lindiwe Maphosa ilunga lebandla le-MDCT ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Inhlanganiso ebona ngokuhamba kwabantu besiyahlala kwamanye amazwe e-International Organization for Migration ithi kulezi zalwane zeZimbabwe ezedlula inkulungwane ezingamakhulu amabili 200,000 ebezisebenza kwamanye amazwe eseziphenduke ekhaya ngemva kokulahlekelwa imisebenzi ngenxa yegciwane le-coronavirus. Kumbiko ewethule izolo inhlanganiso le ithi ukudingisisa ekwenzileyo kuveze ukuthi abanye abantu laba bebengasela ndawo zokuhlala kanti abanye besebesifa ngendlala. Ngokunjalo, inhlanganiso ithi kumele abantu laba baphathiswe ngenhlelo zokuziphilisa. Nxa kungenziwa ngalokhu ithi abanye bengagcina sebephatheka kundlela zokuziphilisa ezingekho emthethweni. uNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxele olwela amalungelo oluntu njalo ongenhlanganiso yebhejwe likaZulu uMnumzana Mbuso Fuzwayo.
Okuliqiniso abantu eZimbabwe impilo yabo inzima kakhulu, ungakhangela abantu odabephila ngaphandle kwamazwe abasoze kube lula ukuthi uma njengokulahlekelwa kwemisebenzi ngenxa ye-COVID-19 bengafika eZimbabwe iningi kuzaba nzima ukuthi bephile, abagulayo bazadlula emhlabeni ngoba ukuthi bethole ukudla okwaneleyo. Siyakwazi ukuthi abantu abaningi basemaphilisini, siyakwazi abantu abaningi benatha amaphilisi abochukela into ezifana nayo. Amazweni abakubo ukudla kuchiphile, imedication ichiphile, lapha eZimbabwe kunzima. Okunye siza kubona kusenzakala kakhulu lokuzaqansa ubusela izigebenga zizanda ngoba abangamafana ababekade kuzisebenzela le uma sebefike lapha sebengasela msebenzi bevuka bekhangelene labomama kuzaqansa udlakele egumeni, imizi izachitheka. Okunye okuzenzakala ngibona ngazathi uzathola abangama ntombazana sebedayisa imizimba. So mbona ngazathi lokhu kufaka abantu beZimbabwe ngokufa komnotho welizwe ebunzimeni kakhulu. Okungenziwa kunzima kakhulu ngoba labakhona beZimbabwe bebephila ngabantu abangaphandle kwamazwe. Asila hulumende esingathi sikhangelele ukuthi engenza anything engaguqula impilo yabantu isiya ebuhleni.
Uyatsho Fuzwayo ukuthi umnotho ubhidlikile. Nxa sikhangela ukuthi sokule minyaka engamachumi amane lanye 41 ilizwe lithole uzibuse, ungafaka kuliphi izinga umnotho manje?
Asisela mnotho ngoba awusekho controlled, wonke umuntu usezingela nje sesinjengezinja leziyanonto azilamnikazi, they are scavenging. Izolo abelunga abancindezeli babevusa ilizwe ngendlela engayisiyo kodwa umnotho bawuchiya usezandleni eziyizo. Kathesi silama individuals anothileyo kakhulu kodwa isimo selizwe sibuhlungu, abantu bagcwele indawana zonke badinga indlela abangaphila ngayo. Akusela mnotho, akula migwaqo, amagetsi kawakho, njalo iminyaka emibili ezayo kakwethusi ukuthi ubone silama multimillionaires angama-individuals kodwa sile lizwe imigwaqo bethenga izimoto ezinkulu nezincuncunce ezinhle ezidulayo kodwa zihambe eganyeni ngoba imigwaqo yethu siliganga ifile eminingi. Uyaphosa ukuthi yizihotsha kodwa abantu ama-individuals asenothi ukudlula uhulumeni.
UMnumzana Mbuso Fuzwayo ulwela amalungelo oluntu njalo ngowenhlanganiso yebheju likaZulu. Sehlulekile ukukhuluma lomphathi mtambo obona ngenhlelo zokuphathisa abaswelayo uMnumzana Paul Mavima. Kunjalo nje ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulomuntu oyedwa ubulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 wesigaba seMatabeleland South. Kumanani ayethulwe izolo kulabantu abalichumi lasithupha 16 ababanjwe igciwane le-coronavirus. Lolu gatsha luthi asebehlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 sebefika phose inkulungwane ezingamakhulu amathathu 288,229 ngemva kokuhlatshwa kwabazinkulungwane eziyisikhombisa 7,661 endaweni ezithiyeneyo zelizwe jikelele.
Lo ngumsakazo we-Studio 7 sisakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington DC.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lithi umongameli Emmerson Mnangagwa usephe isikhundla esitsha owayengumphathintambo kamsekeli wakhe uMnumzana Kembo Mohadi uMnumzana David Marabira nowayengusibalukhulu wehofisi kaMohadi uMnumzana Paul Damasane. Omunye ophiwe isikhundla esitsha nguMnumzana Amos Marawa. Iphephandaba lobulembu be-internet le-Newshawk lithi eZimbabwe lathumela ngudlu amasotsha ukuthi ayekulwa labahlamuki be-Mozambique. Okwa okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Salubona nini nonke kuStudio 7, ngiyalithokoza kakhulu alba ngiyezwela mina izwi liphuma lami. Hayi ngiyathokoza sibili into elikhulumayo sibili, lo msakazi osinika nje iqiniso. Into nje ngiyezwa sibili nonke ukukhulumayo, kodwa ke mina lami ngilolwami uhlupho engani ngiyalubona lapha esilozwe. Uyazi silozwe lapha ke uyazi ke kunomfana la, uyazi umfana kantshontshi uyabulala. Uyantshontsha ngapha idiliza, uyazi esikolo ababalisi bachiya izimpahla zabo esikolo, tshontsha lezo mpahla. Uyazi ke bembamba amanebhawuti bemfaka insimbi bembanikeza amapholisa, kodwa ngemva kwe ilanga lisiyatshona uyabe sekhona ezitolo. Kusho lokhu kuyazi kwinkinga, uyazi ngiswenti kade ke kuhamba njani kadesi futhi ebesentshontshile futhi ezitolo khona ebhizinisi sento esilozweke bambopha amanye amanebhawuti ayi-2 bahamba layo, kodwa ngambona sekhona. So ukuthi angazi ukuthi umthetho lo usungumthetho bani osikhona eZimbabwe, umuntu etshontsha kangaka labanye ababalisize babuya esikolo sebezocula impahla zabo besiyagcinisemzini ngenxa yokuntshontshwa. Uyazi ke lokhu kunje uyazi kuyangidanisa kakhulu ukuthi amapholisa asekhonsa ukubamba umuntu bahambe laye entshontshile bephinde bemkhulula the same day. Yesa.
Hey, sanibona bantu bakithi, sanibona siyabingelela. Emsakazweni Studio 7 sibingelele nabasakazi bethu. Igama ngishukela, ngizala lapha enkaya. Nginesimanga engizibuza khona ukuthi lo muntu womjovo wecorona ufikele Harare. Kodwa ke sekuthiwa kuyoqala kujova abantu bobulawayo. Kanti eHarare kunabantu yini okungaqalwa ngabo ukuze kuqalwe ngabantu bobulawayo? Ngoba lo muntu ungathembakali nje. Wayo uqala bobulawayo. Mabebona ukuthi abawuthembi ngoba besho ukuthi hayi lo muthi wefuzi government ifundise abantu kabanzi ngawo okwamanje, kodwa sekuthaba uyajova abantu bobulawayo. Akuqalwa ngani khona eHarare ngoba nakhona kunabantu? Hayi, le nto iyadida kakhulu, iyadida kakhulu. Kanti thina ngapha kobulawa sobantu yini kuthestelwa kithi ukuthi kubonakala ukuthi kuyabulala noma kubulali? Kube kuya ngami ukuba abantu bakithi abayivumi yonke leyo nto, vele bazihlalele nje bengayini nokuthi bayojova nokujova abaqale khona lokufikele khona umuthi. Hawu,
okwesinye isikhathi basakazi bami abahle nonke ngezindawo ngezindawo, siyathemba liyaphila. Kwesinye isikhathi omunye umuntu ungamuzwa simcriticize ngemisebenzi yakhe. Uyabona uma uyenza kahle siyabe sizakhuluma ngawe kahle because uyabe usenza kahle, but uma uyenza kubi siyabe sizakhuluma ngawe kubi because uyenza kubi. Le nto eyenzakala eZimbabwe leya, this is out of order, irongo kakhulu. Amapolisa angana busy, abantu babhizi batshontsha izinkomo zabantu, batshontsha imali, babamba amabhenki, inkunzi, bayenza yonke into. Imisebenzi wamapolisa lo, imisebenzi wamapholisa lo, ukuthi ngalamapholisa abhizi agijimisana lalabo bantu abahlukumeza abanye abantu abazisizelayo abangalacala. Bona bagijimela abantu abangalacala abangawonanga bengena shiye kwezembuso wazingane. Sokungamasosha asisakwazi, ngamapholisa kumbe ngamasosha asisakwazi, because indlela abayenza ngayo, hayi bafowethu lina besesihloneni, please ngicela nikele izinto kwamakhwapha mani. Hey, lizame kwesinye isikhathi ukuthi kwesinye isikhathi lizibeke endaweni yenu, kuzaphela lokho okuyinto kwenu likwenzayo lokho. Ngelinye ilanga kuzadlula lokho okuyizinto lokho. Ayikho into engapheliyo, ingungwa izikhala kakhulu isizadabuka.
Nawo bekungamazwi enu balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Sithanda kulazisa balaleli ukuthi sinodubo ngencingo zethu, kodwa qhubekani lisithumela imilayezo yenu. Siyabonga. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje, kesikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Ipolisa leMelika uDerek Chauvin elabulala umsundu uGeorge Floyd selilinde ukugwetshwa ngoba litholakale lilamacala amathathu. Sokuqhamuka ingxabano kubandla leMDCT kulandela ukungavoteli ukuguqulwa kwesiqa sesisekelo sombuso welizwe esizapha uMnangagwa amandla okukhetha abehluli abafunayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.